So we see a decent about VOA in the valley.
Lingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo futhi abalikhulu lethumi lasikhombisa 117 babanjwa igciwane le coronavirus. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Bekumele ngihambe mhlaka 10 December ngiyendlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngoJulayi, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana lekhansili ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala
ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle besenza imibudget yabo mababeyenza kuma WhatsApp kobe kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe yi-COVID-19 kuthi abalikhulu elilethumi lantathu 113 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Iningi lingele Harare okulabantu abangamathumi amabili lathoba menembili 28 ababanjwe leli gciwane kwalandela iBulawayo elamathumi amabili lane 21. Asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lethumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544 kulandele kobulawayo okulenani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakugcwele le-South Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane le-coronavirus iningi ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamathumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo, bafakelwa amabhani ngase-South African side e-Bedbridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona.
Kumanamba lawa ama-doctor lawana bebuza ukuthi lo muntu uteste khona kubo yini kuma-doctor akhona, then u-doctor engakonfirma ukuthi hayi lo muntu katestanga la, bafakele umuntu i-tempse sebani.
Bona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu njenganamhlanje kube kungela bantu nje ebodla. I-congestion kade ikhona e-Bedbridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abakhambayo. So akula bantu abakhambi, kuyenza ngujune or something, akula bantu.
Selige lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eboda?
Ya kuhambeka lula ma ulama phepha awafunekayo. Kodwa sibona ukuthi ay abantu bayasaba ukuhamba. Basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazokusithwa fellow South Africans ama borders yafana. So abantu shesh bachaya ngovalo okokuthi sibona ukuthi bayasaba bayasiconsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asosisize le problem yini yokuphenduka. So abantu bayasaba ukuhamba, abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle baphenduka kahle akukhaba ne problem.
Umnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthe ngaphandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe iningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane iningi lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intathelo izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sekugxokozela ezindweni zendizamthina abantu begada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulo mgoqo ovimbileyo wona uligciwane le-coronavirus. Umnumzana K. Mabaso ohlala eLeste eBrithani uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya, kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lomnyaka.
Umnumzana Jimens Pepa Nkomo ohlala edrobheni eSwindon khona le njalo eBrithani uhlezi ehamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi, kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeka, i-COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu ba baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo, ngoba hey COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathini. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kumese silungiselele ukuya ekhaya, ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
UNkosazana Velile Moyo ohlala edrobheni le-Nottingham wabhujelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubelesifiso sokuya khulumisa unina ekhaya ngale nyanga, kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada, kwathiwa ngeke aphume eNgilandi.
Bekumele ngihambe mhlaka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngoJulayi, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama, ngizwa ubuhlungu kakhulu, bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla, ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisaye ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedrobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngiyafisa ukuthi ngiyakufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele, manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwe abadala manje la kungani izinazankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali yokuthi abadala la bekwanise ukuthola imali. Ngithi yethu Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
UNkosazana Placetus Juma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe, but sokuyehlele ngendaba ye-COVID bekhona. Sazi labantwana ngeke ngikhona ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo, inkosi ibe labo kuze kube laphakadeni. Nangeke ngikhona ukudlalelani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhatalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kweleZimbabwe. Ngakho-ke iningi likubone kuyindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Kukhanya lonyaka kuzihlobo nabangane ikhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi nendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le-council yedolobho lakobulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372%, ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa yi-council kwindleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa ikhansili ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yena i-budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenga idatha imali baya bengalayo. So imali ezicanjwa lapho kubana zizabhadalwa ngo-2021, izakhamizi vele asoze ziyikwanisele imali, ngoba kunjenje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali ma kuthi abantu babhadale imali engaka?
Kukhona elizakwenza yini kumbe elakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Sile ndlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo. Ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo, izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu ikhansili, ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kubuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili ma bengaphenduli ngendlela, ngoba zona izakhamizi ma singena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwalene amagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakobulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zonke izindlu zivele zilezikweleti ezinye ezimangalisayo, azilamanzi ngezikweleti zonke ezikhona. Besikhulunywa nje sikuwe-meeting nje enyadisilayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathe sikusiziwolide yonale. Uzabona lozisa sekhiya esevalela abantu amagetsi, abantu abenelisi ukubhadala. Sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale, akula muntu oyenelisayo ukuyenza okuncane nje khonokho ukuthi aziphilise, ukuthi athole okuncane okokuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zona izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima, ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwakobulawayo lapho. Ma ukhuluma ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngawakho emathepini. Yona isepha nale ukuthi wagezani ngesepha ayikho yena isepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka hayi ukhansi lukhanya uyalwa lezakhamizi ongasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe amakhansilazi abehambile ematopo ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha esitaradeni ukuthi imota zihambe akulamgwaqo ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelisayo. Izakhamizi ziwayenelise, abazali bayehlile kubhadala ezikulu fisi khathesi nje yona linyanga yonale abazali yona leyizivuliwe kabayenelisanga ubhadala baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisesikhathini somkhuhlane lowo kunobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela ikhansili eyenza ngayo hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kunotshekesha oleminyaka engamashumi amabili nambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemence Magwibi ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine lapho oqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 indlala lokungamanga kahle komnotho welizwe, inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla i-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million ekuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa lama mhlezi ngivukwa ukuthi nenye mini sabe soke sikhala sibilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimazilisho. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo basebephuma esintwini sakubo. Nenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni nasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebese bayilokhuza bebese bephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye imini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima lakuphi. Singabe siloku sikhala kwenanga ngezano kanti kulalapha lathi esalima lakhona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhoruthi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye imini futhi okunye ngempela singabe siloku sikhomba izano sithi hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abasela emtholampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye imina abantu bakithi nabo bamele bazibone, bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe laseSouth Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa kustudio 7 ngikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake kustudio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama sekondi phezulu. Ngixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lani ukuze nabantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlawumbe kulalapha esalahleka khona nathi.
But mina kulento engayizwisisi kuhle lapha sathi yona i-Supreme Court yathi uKhufu axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa idaba lalu-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwashiwo i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhuthi ama-councila lama-MPs awe-MGC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokubonayo ukuthi into zihamba. Kanti manje yena uKhufu ubhizi ngokubakhipha kanti ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi wenza ama-by-elections futhi izawini alayenzi futhi njalo yena uKhufu ma engena ephalamenti kumele lobani. Abantu bathi bona babasephalamenti bamelele apha ama-constituency ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani. Lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani. Abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile.
Sanimanani, sanimanani balaleli kwestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona nje la kwele-South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi ku-MGCT njengoba kuzayo nje ekhethweni. Ma kungenzeka umama Khupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retire senjimdala-ke sengihlala phansi. Bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidwa kumama Khupha ngoba kuye kwaba nesakaxaka lokuthi sokhethiwe.
Salibonani, salibonani balandeli bakastudio 7 kunye nabasakazi yonke America okaphumayo eJohannesburg kwelaseSouth Africa. Okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa, okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi, kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba-right, bona bathe, kodwa manje kwamasosha khona nakwamapholisa bayalamba kodwa bayafihla, abafuni ukuthi kuvele ebantwini. Kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilamanga nibheli yakho lithwele nzima, abantu bahluphekile, into yonke nje ifile. Kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo li-right, kanti kanti angeke ngani bantu baselokuzima ngokuzizwa kwena. Hayi leli lizwe mani, hayi kuyayangisa lokhu esikuzwayo, kuyayangisa kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe-FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eyeModerna ukuthi iqalise ukupha uzulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la, lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu.
Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenze lutho ngalesi sikhathi. Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademocrats edale lesenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump vetule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Njalo siyananzela ukuthi eMelika kathi siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu, kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives e-Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka 6 Zibandlela ahlolisiswa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Kukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 Zibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Lamhlanje ngisikhangele inhloko zendaba. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le-council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala. Selugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngeviki ezayo. Libe lempela sonto elithukela olivalisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voandebele.com.